uhlelo lo delimitation soliyaqala ekuqaleni kwenyanga kaJune le singena kiyo uzophela ngokupheleni kaDisember mhla ka-31. Yikho nje sibona kuqakathekile sibili ukuthi abantu beZimbabwe babekwazi ukuthi yikwini okwenzakalayo ngedelimitation. I-delimitation leyi igoqela ukudwetshwa kakutsha kwengcwele le singathi ngama-wards lama-constituencies. Kusetshenziswa inani labantu ababhalise ukuvota, abantu sesingathi abantu abakhona ku-voters roll. Nxa sikhangela i-voters roll leyi sibona ukuthi kulendawo ezisilela khona abantu abangabhalisanga ngobuningi bayo.
Manje njengoba lokubhalisela ukuvota sokuzafika emaphethelweni, lina libona ungani bakhona yini elingabakhuthaza ngamalanga wona la asesele amalutshwana ukuthi bayobhalisela ukuvota?
Njengabe eMathebeleland koBulawayo, kubo Mat South la kubo Mat North, even leMasvingo abantu ababhalisanga ngokuningi kwabo. Yikho okuzayenza ukuthi la ama-provinces iMathebeleland yona ngokwayo khathesi ilama-constituents angu-38 lapha kugoqela iMat South leBulawayo leMathebeleland North. Kutsho ukuthi ngemva kwe-delimitation ngoba abantu babhalise ukuvota bebalutshwane, isigaba sona lesiyakwanisa ukulahlekelwa ngama-constituencies angu-6 isale ile-32. Sibona ukuthi yindaba sibili okumele sizibone, sibonisane ukuthi njengeZulu, njengoZulu weseZimbabwe ukuthi kwenziwe njani. And khathesi sibona ukuthi malutshwane amalanga aseleyo ukuthi abantu beqalise ukuvota ukuthi khona bazavalwa ku-delimitation yona leyo. So ngenye into eqakathekileyo kakhulu ukuthi ngamalanga la amalutshwane kuyafika mhlaka-30, abantu kumele besukume ngobuningi babo berejiste ukuvota khona bakwanisa ukubala kuhlelelwe le-delimitation ukuze bengasalahlekela ngama-constituencies. Sesiyakhangela futhi njalo kule ndawo ezinjengabe njengeHarare, Mashonaland Central, even the Manicaland, sibona ukuthi laba abantu ba-register abantu kakhulu. NjengeHarare baningi kakhulu abantu, kusho ukuthi izathola ama-constituencies amasha angu-4. Ngezinye izindaba kumele sizikhangele ukuthi kulungisisa ukuthi kuhamba njani, ngoba khathesi ku-delimitation yona leyo izethu ikhulumile ukuthi isizaqali ukuconsult abantu, ihlala labantu phansi bebonisana ukuthi kungadwetshwa njani imngcwele yona leyo. So siyakhuthaza abantu beZimbabwe, kungakhethelekile ukuthi umuntu uvela kubandla liphi, kumbe even lama-organizations labasomabhizimusi laba basukume bona laba babehlala ezigabeni. Nxa abantu bezekhi bebuya besukume bekhuluma imbono yabo ukuze bebone ukuthi uhlelo lwe-delimitation luhamba kakuhle. Njalo njengebandla kulenye into esiyibonile ukuthi balutshwane abantu abarejistileyo ikakhulu khathesi ku-blitz leyo esisuka kiyo bekhanyelela ukuthi urejiste ontanga abafika 2 million, but sibona ukuthi izekhi ikwanisa ukurejista abangu-160,000 kuphela. Kutsho ukuthi kulabantu abaningi abehluleka ukubhalisa ukuvota. So ngenye indaba esizama ukuhlangana layo sinjengebandla le-CCC ukuthi kanti zekhi laba abantu abehlulekayo ukuvota ngendaba yokurejista ukuvota ngendaba yokuthi abalazithupha lizayenzani ngabo, ngoba abantu laba balelungelo lokubala kuhlelo lwe-delimitation. Nxa delimitation leyi ingenzakale ingaguqeli laba abantu, kutsho ukuthi uhlelo loli asoze uhambe kuhle. Le-report ezaphuma iyabe ingatshengise okwenzakalayo ezigabeni.